endabeni zethu lomhlanje lilokhithi Dube. Ibandla lezanupiyo selifuna ukubisela abaqothwa kubandla leli nyaka enye kusanda kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Kulezi zalwane zeZimbabwe esizivaleke entilongweni kwelebotswana esizidingwa ngamapholisa ngamehlo abomvu. Siqhubekela phambili ngokuhlolisisa isifo sembukuzane yebele. Wezombu sazo sixoxa ngabantu abakade becelwe umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ukuthi baphendle ukungethembeki. Ulasto kunamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Tumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapasi 7 ntambama langowapasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 9 on 9 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.